Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 10 zibandlela 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga lebandla leMDC Alliance umnumzana John Mpanduki obekuthiwa wathunjwa eMaswingo ubikwa etholakele ngomgqibelo elimele ngemva kokuchaywa ngababemthumbile.
Ngiyalisizi kakhulu kithi ngenxa yokuthi ama activists lalaba bamela amalungelo bahlukunyezwa ke ngendaba ke yokuthi bamelelana indaba eqinisa ukuthi kube lenguquko elizweni.
Amabandla aphikisayo ethesa ugatsha lwezokhetho elezek icala lokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle uhlelo lokubhalisela ukuvota.
Kutsho ukuthi abantu ade bebenhloso yokuvota ku-by-election yona le ebuyayo ngomatshi bayenelise ngendaba yokuthi i-voters roll isivaliwe.
Imbiko ethi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kumanani abantwana abachiya isikolo bengakaqedi udala inkulumo.
Ngokunjalo ke kuyathengisa ukuthi njengomuzwa koBulawayo siphakathi kohlupho kuthi ukuthi abantwabethu isikhathi esine bazasalela emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. MDC Alliance umnumzana John Mpanduki obekuthiwa wathunjwa eMaswingo ngeviki edluleyo ubikwa etholakele elimele ngomgqibelo ngoba echaywe ngabakade bemthumbile. Umpanduki wathunjwa eMadabukakusa eMaswingo ngolwesine watholakala eMashaba ngomgqibelo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
UJohn Mpanduki utholakele amalunga ethu eProvince eMaswingo. Le lawyer lethu likhambe uyamthatha lapha kwanise khona ufonela ihlobo kuyinto elisizi kakhulu kithi ngenxa yokuthi ama activists lalaba bamela amalungelo bahlukunyezwa ke ngendaba ke yokuthi bamelelana indaba eqinisa ukuthi kube lenguquko elizweni. Kuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi amapolisa lawo athi amangala ngosehlukelo esenzakeleyo yikho kufanele ukuthi ke bethi bona bethembise ukubana bayinvesting indaba leyi ukuze kuyazakala ukuthi kwahamba njani.
Utholakele echayiwe na kumbe uziphilele kuhle akula akwenziwe?
Uyatholakala ukuthi ubana wathotshwa njalo wachaya even kungabonakali ke amanxeba njenga okwenziwa abaningi even lathi esakwenzayo size sithunjwe ke izalu mpepu kodwa siyabazi ngabantu asebaperfect indlela zabo zokuhlukuluza ama-activists ngokuthikathesi uyakwanisa ukuchaywa endaweni okungasali khona kulezi londa kodwa kubonakala ukuthi sekuhlungini kumbe kuvuvukile yikho ehanje esibhedlela ukuthi kuyebonakala ukuthi amathambo amenjani njalo lokuthi ama-internal injuries awasustainileyo amenjani njalo lokuhlukuliza psychologically okuyinto ebuhlungu enzima kakhulu. Sikhangele ukuthi uJohn ngumuntu ke o-involved kwindaba zama-business so uyabe lama-problem amaningi ukuthi uza-operate njani esebenza njani ngenxa yokuthi uyabu-threateniwe ukuthi siza kuchisela amashopu siza kwenzela lokhu lalokhu okuyinto okufanele ukuthi incedakale ngokutholakala i-social psycho support.
Manje lina njengebandla lithini ngalesi sehlakalo?
Ye, thina njengebandla silungisisa indaba yokubana yikho sithethe indlela yokubana indaba iyemthethweni ukuthi ku-investigate abantu laba njengoba ethunjwa bamtshela bathi ke owamthathayo ngu-Constable Ndlovu. So kufanele ku-investigatewe ubana uNdlovu ngubani njalo la ekwazi ukuncedisa ibandla lethu i-legal team ukuthi asetshente abantu bakhona banjani le moto abayisebenzisayo ukwenzela ukuthi abantu laba be-helped to account. Kuyinto engaba nzima ukuthi kuyenzakale namuhla kodwa ngelinye ilanga kuzaba ke le-justice ijustice mayelana labantu abathumba abantu esenza izinto ezingaphandle komthetho othiwa extrajudicial treatment and persecution yama-activist abamele amalungelo ngokuba ngabantu abaprotekthwa ngumthetho welizwe. Yikho sithatha leli thuba ukubiza izizukulwane zezimbabwe ukubana kufanele simanyane ndaweni ilungise indaba yodubo elisezweni, udubo lezanu-P F, uhulumende obusa ngokuhlukumeza abantu, obusa ngokuzifaka ebantwini ngokwenkani, ukuhlukumezwa kwabantu abathiyeneyo. Izolo bekungama-journalist, namhla ngama-activist, sasa ngabafundisi, sasa ke ngabanye abathiyeneyo. Kuyinto okufanele ilungiswe ngokurisolva indaba ye-leadership elizweni lezimbabwe ukubana kube kubuya uhulumende omutsha ukuze abantu bebe lokuthula, njalo abantu beprojekthe nxa besenza amalungelo abo kunjengokutshengisela lokufiza ukubana abantu be-akhawunti abasemthethweni.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Amabandla aphikisayo ethesa ugatsha lozokhetho olwe-ZEC icala lokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle uhlelo lokubhalisela ukuvota. Ugatsha lwe-ZEC lwazise ngempelasonto ukuba njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa eseyazise ukuthi ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngenyanga kaMbimbitho, ukubhalisela ukuvota sokuzamiswa. Asenelisanga ukuxoxa logatsha lwe-ZEC, kodwa iphephandaba le-Newsday lithi lolu gatsha luxolisile ngokumiswa kokubhalisa ukuvota lokhu. Sixoxe lomsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-MTC Alliance, unkosikazi Ellen Shiriyelenga.
Lokho kutsho ukuthi laba abantu abangabhalisanga ukuvota, abangekho ku-voters roll, kutsho ukuthi kabasoze benelise ukuvota ngokhetho lama-by-elections lolo lukhona mhlaka-26 March. So kodwa nje akutsho ukuthi abantu bavimbele ukuya-register ukuvota. I-voter registration luhlelo nxa sikhangele emthethweni, i-voter registration nguhlelo okungamelanga lume. It's a continuous process. Umuntu lo muntu ulelungelo lokuya-register ukuvota. Njalo be-register ukuvota, njalo kutsho ukuthi umuntu engarejista manje uzayenelisa ukuyavota kukhetho luka-2023, ngoba umthetho uyasivumela ukuthi sirejiste. Umthetho uthi i-voters roll kumele for ama-elections kumele ivale ngamalanga amabili after i-proclamation.
Njengoba sisizwa kuthiwa kulabantu abalutshwana ababhalisayo ukuthi bavote ukhetho abangu-2,000 nje kuphela, lina njengebandla kuyini elikwenzayo, njalo liyavumelana lalo yini inani leli, njengoba bekhona abanye abathi bona hayi alisoqiniso?
Thina njengebandla le-MDC kulezinto esizibona zingahambanga ngemfanelo, ikakhulu ukuthi isingasikhangele ikakhulu ukuthi ama-vacancies lawa ayenzakala ngomnyaka ka-2020 ikakhulu lapho uMonzura axotsha khona abantu be-MDC, ama-councillors lama-MP awe-MDC Alliance ngokungafaneli. So kutsho ukuthi bekulezikhenqe since isikhathi sona lesi, and kula bantu abaningi ikakhulu laba abakwanisa iminyaka eyi-18 ukuthi bebele opportunity yokurejista ukuvota ukuze bevote khathesi nge-by-election, but sibona ukuthi abantu laba bayenqabela ukuvota ngezizathu ezithize besiyade sikhuluma ngazo phambilini. Sikhangele njengokuthi ama-voter registration centers adikhatshana, abaningi bebengafinyeleli kiwo. For example, nxa sikhangela abantu abe-Victoria Falls, the nearest voter registration center yabo ibiyiwange okungamakhilomitha alikhulu, and bangaka abantu abazathola ikakhulu ontanga abenelisa ukuthola imali yokuthi begade imota beyirejista ukuvota.
nxabe beyabhalisa bayenelisa na ukuthi bavote kukhetho oluzayo oluka 2023.
IVZ ibike yakhuluma ngevoter registration blitz ukuthi izahamba ezigabeni lapho uhlala khona abantu iyeregister abantu lapho abahlala khona, but sibona uhlelo lolu lumiswa so lithe lumisiwe kwathiwa luzaba khona ngikhathesi kunyanga ezayo le kaFebruary, but nxa sikhangele i-voters roll isivaliwe kutsho ukuthi abantu ade belenhloso yokuvota ku-by-election yona le ebuyayo ngomatshi bayenelisi ngendaba yokuthi i-voters roll isivaliwe. Njalo izekhi kayenzanga umsebenzi wabo wokuthi kube i-register abantu isebenzisa i-voter registration blitz. So ngezinye izinto esihlezi ngazo sinjenge-MDC Alliance.
Unkosikazi Ellen Shirielenga ngumsekeli kanobhala ubona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imbiko ethi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kumanani abantwana abachiya isikolo bengakaqedi usudale inkulumo. Ugatsha olwethula amanani olwezimstat luthi abantwana abayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini 60% abakoBulawayo batholakale bengasaqhubeki ngesikolo kulandela abedolobho leHarare abedlula abayisilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini 54%. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siphosa sikukholwe ukuthi inamanani la ingabe iqondi lanxa phela lawo abakufakileyo sileqiniso ukuthi benzile lokho kuthiwa ukucubungulisisa yikho bephumela amanani lawo. Ngokunjalo ke kuyatshengisa ukuthi njengomuzwa koBulawayo siphakathi kohlupho, kuthi ukuthi abantu abethu isikhathi esiningi bazasalela emuva. Yikho uzezwa abantu besisho bethi hayi ngapha kumgango emadephendi abantu abafunda ngenxa yengezinye izizathu zenezo ezokuthi abantu abethu basuka bengaqhubeki nye ezikolo ngezizathu ezijiyeneyo. So ke yiluhlupho esilayo lo lesikhala ngalo ukuthi engxenye lati asekuzwiseni ukuthi sihlale lolu hlupho njengabazali, asekuzwiseni ukuthi sihlale lolu hlupho lanjengama-guardian. Kukanti futhi lo hulumende ngogatsha lwe-social welfare khonoko abakuzwisa ukuthi kulo hlupho olunjengalolo, kutho ukuthi ama-office e-social welfare aselo msebenzi omkhulu okufanele awenze ukwenzela abantwana bonabo bahlengwe abaphuma ezikolo baqhubele phambi ngenxa yokuthi i-social welfare ibancedise ngoba abaningi uzananzela ukuthi bahlutshwa phose zimali zokubhadala ezikolo. So ke silayo ministry ikakhulu i-office ye-social welfare ilo msebenzi omkhulu okudingisisa lokucungisa labo bantwana ibadinge ibancedise ngezimali zokubana abantwana baqhubeke besiye ezikolo ngoba kungumbiko obuhlungu thina njengezakhamiza koBulawayo lokhu sisusa ubuhlungu kakhulu ukuthi sinanzele ukuthi abantwana abaningi babalahlekelwa yokuqhubeka kwabo besiye esikolo kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bathi bona isizwe esilabantu abangafundanga isizwe esifileyo. So kutho ukuthi thina njengoBulawayo nxa abantu bethu bephuma bengaqhubeki ngemfundo kutho ukuthi siphakathi kohlupho olukhulu.
Yona imbangela yokuthi abantwana besikolo abakoBulawayo abaningi bachiye isikolo kungaba kuyikuyini?
Kungaba kulizathu eziningi zokuthi abantwana bachiye isikolo. Into yokuqala esinanzelelayo kuyikhona ukuthi abantwana balayo sibili imali yokubhadala. Yiluhlupho esilaziyo silinanzelelayo. Phela singakhohlwa ukuthi iBulawayo iyaziyo ukuthi ibiyindawo ebihlonipe kakhulu ngendaba zemsebenzi. Ila makhampani amakhulu abeqhatha sibili abantu abaningi kakhulu bekuthiwa i-industrial hub ngesikhiwa. Kodwa eqinisweni kathesi ungahamba khonapha uye kuboBellmont khonapho kulama-factory khona kulamakhampani amakhulu. Akusela abantu abaningi seyavala. Amanye sokungasiza njengama-church labona abasebenzayo uzananzela ukuthi sebelezi zisebenzi ezilutshwana ezisebenzayo kusho ukuthi abantu abaningi sebaphela imisebenzi. Yikho futhi ungakhangela lo muzwa woBulawayo khonapha ezitaradeni iganga lonke fike kuleli khona fike kuleyani khona fike edrobheni fike emalokishini. Wonke umuntu usethengisa, uthengisa itamatisi, uthengisa i-orange, uthengisa imbida. Bebaningi khonapho, so bazathengelwa ngubani? Ngoba abantu bokuqala abaningi abasebenzi, owesibili labo sebegcwele iganga lonke bethengisa. Kusitsho ukuthi vele abenesi uthole imali ezwayo. Imali kanje abayithengisayo ukuthi umuntu athole imali yokuthi engxenye athengisa inkwalelo langa alale dlile abantwana kumbathengi cooking oil uzethu adlele abantwana. So isizathu sakhona sokuqala sinanzela ikhona ukuthi sibili abantu abasasebenzi ngokunjalo sizoba lolo hlupho lokuthi abantwana bagcine belahlelelwe bephuma ezikolo. Kodwa okunye futhi ngenxa yohlupho esikhuluma ngalo futhi abanye abantwana abahlala bodwa ama childless families ngesikhiwa ngezathu eziningi. Abanye izathu esibafelwa ngabazali babo bonke, siyakwazi ukuthi umkhuhlane lo wengculazo HIV and AIDS yathi kuyala phi AIDS yathangela abantu abaningi. So ngokunjalo sila imize enjalo othola kungabantwana bodwa. So khona bana kulo hlubu ukuthi abanye babeshiyele sibili indlu abahlala kiyo kodwa sibathola imali yokuqhubela phambili kuba nzima. Ngezinye izathu ezesihlana lazo, ezinye futhi silabanye abazali abathe bephelwe imisebenzi baphuma baya andle kwelizwe besiyadinga umsebenzi ngeke baye South Africa baye eBotswana baye ngapi. Bona abazali bathiya abantwana bodwa futhi ngolinye uhlobo olukhona uyathi ngesikhathi bathumela imali abantwana bathola imali yokuya esikolo abantwana bebodwa nje basibazwe ngabantwana ngelanto abakhangeleyo abanye ngenza ukuthi bazidlele leyo mali bangasabhadali i-school fees.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington, D.C.
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende useqale ukwakhela izinduna imigwaqo eqonda emizini yazo. Leli phephandaba lithi uhulumende wenza lokhu ukuze izakhamizi zenelise ukufinyelela izinduna emizini yazo. Iphephandaba lobulembu ele-The News Hawks lithi umeya wedolobho lelusaka kwele Zambia, unkosikazi Chilando Chitangala, usethembise ukuxotsha izizalwane zeZimbabwe ezibikwa zilamabhizimusi amancane kuleli dolobho. Kubikwa kulabavela eZimbabwe abedlula inkulungwane ezintathu, 3,000, abathengisa impahla lokwenza amabhizimusi amancane achiyeneyo enzikini yaleli dolobho. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani mthwakazi. Hayi, siyabona amabandla akhankasa, mpela akhankasa, akhankasa. But hayi, ibandla thina ngabe silibonayo emathebuleni ibandla elingasikhiphe edakeni lolo sikilo imbona ngathi imthwakazi Republic Party. Yilo nje ibandla engithi manje likhangele, hayi loba likhuluma nje ukuthi libandla mpela elilwela abantu bakithi elingabuyi kuzobathenga elizobakhulula sibili. Njalo libandla elilwela abantu bakithi, wonke amabandla akhona eZimbabwe hayi angaboni elilwela abantu besemathebeleleni ngaphandle kwe-MRP. Sitiviva mqondisi viva MRP. Sithi ngaliyaphambili siyalisekela lapho esilisekela khona and konke likudingana amavoti salivotela viva.
Sinjani basakazi bakaStudio 7 lonke indawana zonke zeMelika, thina siyaphila lapho eZimbabwe. Lo nyaka sibona ngani uNkosi ingani sikhumbulile futhi njengalast year, singazi kumbeni izulu liyaphinda libaye kodwa likhale ngale likhona lokulima abantu bayalima sibili kuyahlakulwa. Hayi ingathi uNkosi ingasiphathisa. Ngiye khona ngale sentsenzekambengele u-Abraham Moyo Qate, ngithi uvuka njani bhuti, khona ngale osamncedisi usadika uphilani ududu, ngithi uphilani ikhokho nazele i-COVID-19 ikhona, gqoke amamaski ligeze izandla. Ngiye sentana kumama unalo njani mama ami, yimi uPeter ngobhidi losasi loBenjamin, ngiyabakhokha abahowethu.
Sanibonani Studio 7, njani bonke ba mahlanga ezulu ngokhulumayo ngomhlanga. Engithanda ukuxwayisa abantu nanku la, and lo babo wakhuluma lapha orubeseplumtree ethi the most people abafuna abantu abangaphandle kwelizwe. So ngicabanga ukuthi thina esingaphandle kwelizwe siyakhuluma nje kuphela ngendaba yaseZimbabwe, and I don't think ukuthi sizohamba siyovota. Manje sithi sizolungiselwa ngubani? Sizolungiselwa ngubani ngoba ubuningi sila asambeni bafethu siyelungisa. Angeke uhlale ucela kumakhelwane njalo nje njalo. That's why namanje abakumakhelwane sebekhathele sebesifisele emakhaya bafethu, asambeni ekhaya siyevota. Amavoti ethu ayadingakala, ayadingakala. Ungaze abantu banale engqondo yokuthi ungazovote umnankaba kaphuma, hhayi asambeni siyevota. vote and allow my vote it as well as something. Niyabonga.
Yes, salibonani Studio 7. Linjani, linjani Studio 7. Manjani abanye Studio 7 utungamini Nkomo lapho. Ngiyaphila. Ah, sikhangelane lalo hlupho lwangikhaya lapho eZimbabwe. Sikhangelane nalo sibili.
Salibonani ku Studio 7. Minela migama ngu-Adolf Shaba, siyabonga abasakazi we-Studio 7 ngomsebenzi omuhle lisenzela wona. Qale ngendaba enkulu esikhulu indaba le elitshe lesikhumbuzo se-Gugurahundi.
Le nto akubunjwa lapho umphakathi
waziwa, wenziwe iZANU-P F le nto le, yi-government le kaMnangagwa. UMnangagwa nguye okwaziyo yonke le nto le. Le nto e-Gugurahundi ngitsho lo mgaba uze wafa, bengafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo la, ekafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo. Ngiyazibuza ukuthi kusasele izinduna Zimbabwe kumbe kusase kwasala inangazi amphele izinduna zasekhaya zona lezo esezihlala kumbe zincenga zona lezo zimoto kumbe zincengani kusele induna ezimbalwa ende zikhona ezifana labo ndikweni izinduna ezikhona ezimeli iqiniso hayi laba abameli izisu zabo kuphela behluleka lokho represent abantu ngoba lezi nduna lezi azilanto ezizazi
Mase siye endabeni esifili lebhayelo esifili sikhona.
Hayi akuhanjwa asikhale straight ngoba hayi into ebisenziwa ngabomonzora laba bephakamisa umsila kakhulu bajabule kakhulu. Ama recall konke lokhu kade bekwenza manje hayi abantu bazobabonisa ukuthi kade vele kungobani
la umdlalo lo umdlalo wabantu.
Akubona ukuthi ungaphiwa amandla yi Supreme Court uphiwa amandla yiko konke. Yangcine ngale ndaba la madoda la azithi ngumthwakazi la. Khona ukuhle kumela kakhulu abantu besendebeleni. Kodwa bengathi bekwenze ngendlela ezagcina bakhipha isithunzi. Ngoba indlela iy'nkulumo abalazo vele hhayi azibaphi isithunzi aziyenzi abantu babe lo mdlalo lokuthi bengaparticipate kiyo. Kwakuyindlela abacabanga ngayo hhayi kumele bahlale phansi bacabanga ngayo. Salibonani ku-Studio 7. Minela migama ngu-Adolf Shaba, siyabonga abasakazi we-Studio 7 ngomsebenzi omuhle lisenzela wona. Qale ngendaba enkulu esikhulu indaba le elitshe lesikhumbuzo se-Gugurahundi.
Le nto akubunjwa lapho umphakathi
waziwa, wenziwe iZANU-P F le nto le, yi-government le kaMnangagwa. UMnangagwa nguye okwaziyo yonke le nto le. Le nto e-Gugurahundi ngitsho lo mgaba uze wafa, bengafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo la, ekafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo. Ngiyazibuza ukuthi kusasele izinduna eZimbabwe kumbe kusase kwasala inangazi. Amphele izinduna zasekhaya zona lezo esezihlala kumbe zincenga zona lezo zimoto kumbe zincengani. Kusele nje induna ezimbalwa ende zikhona ezifana labo ndikweni. Yizinduna ezikhona ezimeli iqiniso hayi laba abameli izisu zabo kuphela behluleka lokho represent abantu ngoba lezi nduna lezi azilanto ezizazi.
Mase siye endabeni esifili lebhayelo esifili sikhona.
Hayi akuhanjwa asikhale straight ngoba hayi into ebisenziwa ngabomonzora laba bephakamisa umsila kakhulu bajabule kakhulu. Ama recall konke lokhu kade bekwenza manje hayi abantu bazobabonisa ukuthi kade vele kungobani
la umdlalo lo umdlalo wabantu.
Akubona ukuthi ungaphiwa amandla yi Supreme Court uphiwa amandla yiko konke. Yangcine ngale ndaba la madoda la azithi ngumthwakazi la. Khona ukuhle kumela kakhulu abantu besendebeleni. Kodwa bengathi bekwenze ngendlela ezagcina bakhipha isithunzi ngoba indlela iy'nkulumo abalazo vele hhayi azibaphi isithunzi aziyenzi abantu babe lo mdlalo lokuthi bengaparticipate kiyo. Kwakuyindlela abacabanga ngayo hhayi kumele bahlale phansi bacabanga
ngazizwa into bayakhala emsakazweni impela bethi hayi imlayezo yabo kayivula. Lathi ngokunjalo nami ngikhala kanye nawo impela ngiyazama ukuthi ngithumele nsuku zonke kusanamalanga kodwa kayivulwa. Esingakwasakwaziyo ukuthi ku-Studio 7 sokusetshenzwa kanjani. Sibaningi yezi kodwa ngithi kufunaka bekwe zonke indawo kumbe sirekoda ngesikhathi esirong kumbe sekwasebenza bogawulela boJoseph Chuma esingasakwaziyo. Kodwa lathi siyazama ukuthi hhayi imlayizo yethu kayifike lathi emaseleni la weZANU-P F asebhubhisa ilizwe kaphela. Sithanda ukudlulisa indaba ebuhlungu kakhulu ngale ndaba yebhalakho ile. ukuthi umnakagwa impela usaselezifiso sokuthi kube ngamaNdebele wonke wawaqeda ma engabe saqhubeka ngalendlela ebhalakho le ende angicabanga ukuthi khona umuntu lengumuntu esiphelileyo engabe isaqhubeka lapha acina khona ngoba kuyabonisa impela ukuthi hayi isifiso sakhe kulesifiso impela sokubhubhisa amaNdebele wonke kukati laba abangelangqondo abamsapota aboJoseph Juma nabogawuli ukuthi bathini bona nxa bebona esendisehlakala leselizweni labo endaweni yakibo ukuthi bathini bona ngoba le nto manje sithinta umuntu wonke ngendlela esingakhona ngathi siphezu kwamandla abantu bonke besiNdebeleni ukuthi umnankagwa wayenza kanje ekwazi ukuthi waqeda abantu bakiti abantu besakhala abantu belila lamanje indawo liyana kube ngayo indawo ehlonitshwayo indawo yebharakho eliyana ngoba indawo liyana yindawo eleli iphefumu yabantu abaningi kakhulu ukuthi kube ngavele nokufika kabasafiki kuleya ndawo liyana kodwa nxa beqhubeka kanje akhomba khona phela ukuthi hayi sasenesifiso sokuqhubekela phambili.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukucutshungulwa kwabaphatheka kudlakela olwaqhamuka ngozibandlela nyakenye kwele Melika kuqhubekela phambili. Ikomiti eyakhethwa ukucubungula lolu daba ibikwa isithi yona akhona amalunga edale le-Senate lawe Congress awaphatheka kulolu dlakela lapho abalandeli bakamnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika leso sikhathi bangena ngodlakela edale le-Congress besithi impumela yokuthi uTrump wanqutshwa kayiguqulwe. Siqoqelo landela ezombusazwe ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Gandhi, ngokubona kwami lapha ngibona ngathi ukuthonisiswa kwalaba bantu kungathi kuyaphuza. Nambona ngathi ngabe sokwenziwa indima enkulu kakhulu ukuthi bathonisiswe kubonakala ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi. Ngoba eqinisweni lapha kakudingwa kakhulu ukuthi konakala kumbe kabonakalanga. Into ekhona lapha ukuthi kuwonakala kusegcikeni abantu labo bajojozelwa bangena laphana bashaya badiliza beza konke lokhu abakwenzayo. Manje-ke ukuthi kukhanya kungathi kuyahlupha ukuthonisiswa kwabo, ukubanjwa kwabo, ukubuyiswa kwabo emthethwandaba. Nambona ngathi kuyaphuza. Kodwa-ke nxa ukhangela engxenye lo u-Attorney General okhona ungcono ukuthi uzakhangela ngelihlo elingasiliyana ekuthiwa yi-partisan. Uzakhangela amacala njengamacala, athonise amacala njengamacala njengakhona lokhu. Kodwa-ke overall mna ngibona ngathi kufanele ukuthi ngazokule ndima sibili ezwayo.
Ngokubona kwakho kuyini okubangela ukuthi iziphathamandla zele Melika ziqhubeke lokhu zithonisa zidingisisa lolu daba?
Lokho kokubathonisisa beqhubeka bebathonisisa mbona ngathi into elungileyo kakhulu. Ngoba into leyanenzeka laphana yaba yinto eyimpilyana. Uyabona ayisiyonto enhle ukuthi khona kukhanye laphana kuzenzakala into yona leyana njeyana. So kufanele ukuthi abantu labana baqhutshekwe kubethonisiswa ukuze kungaphindi kwenzakale khonokuyana okwenzakalayo. Ayisikho ukuthi ukuzonda uTrump. UTrump bantu babe bemzondelana. Kwaphambanizeka laphana khonokuyana ukuthi abajojozele enze njeyana yikho okumele bakuthonisiselwe khonokuyana. Ngoba amina umuntu angabuya kona laphana emhlanhlandlela kobulawayo afika jayi building azama ukuyidiliza nayo. Hayi abantu bakhona kumele babotshwe kunabo. Akungakhathalekile ukuthi ngobani, bavela ngaphi, banganani, bafunani. Ngoba laphana isigodlo.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, isikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. ilunga lebandla leMDC Alliance umnumzana John Mpanduki ebekuthiwa wathunjwa emaswingo ubikwa itholakele elimele ngomgqibelo. Abamabandla aphikisayo bethesa icala iZEC elokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle inhlelo zokubhalisela ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.